Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani zulukandaba ulambela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle
kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu
lati songakhona ukubisela asi ukuthi siyabasaba mara siyaba respecta.
Kulimele abantu elokijini le-Alexandria e-South Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa nathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lo mthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamachumi phose ayisithiyagalombili i-78 kulindlu edolobheni emuzini we-Waterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike weminyaka elichumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba ngufortune Ndlovu, uRathiel Manyanga lo Kainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela e-4 Infantry Brigade emaswingo njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayithatha ngapi. Uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani balendlala.
Sibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Ubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuza ukuthi kona liyeze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokho ngivusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Ngavele ngaboni into ezilengozi. Singatsho nje amanye ministries angatholi lutho akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister wabanika imali ngaze sibhajethe sibhajethiziwe iganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazanga akhutshwe umbe achintshe ubuntu bakhe uza kuba lengxaba ngxoza elizweni la uzabonti kona ivini thina esisebe yomkakashweni ngendaba yezamabandla lezi bazacina bona abantu labanaziye nje sebejoyina nje kutholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni akubone konoko kuvuzewe uhulumende sibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe sibili ukugohlwa kugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobu elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelela abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke kuze ibe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kuforswa abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungazobabuze ubudlwangu bonke benzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni yenje akula nto ongayicatsha ebantwini bonaba but kathesi bayayekela ngabomo uzabona TV emakampanini ungazouthi okhona umuntu urojiwe umuntu yena loyo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe ephakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowu ule mali njengomzekeliso kakhangela abantu bakofosethi laphana bayenza stage manage lamapholisa lamasoja ukuthi khona i-CIT yabo ithathele imali e-CIH noyi so kufuze nje umuntu wonke abe ngumuntu ohola into engathi ingcono yikho mengimblema uminister lapha uminister we-finance nguye olakho konke the ball is in his court so ngazange atshintshe ubuntu bakhe bonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebelithathelwa nje izinto emini njenge-South Africa
umnumzana Peter Moyo ngummeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma esicingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare abantu elokijini le-Alexandria e-South Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele South Africa
sekulamaviki amathathu iqula lezizalwane zakwele South Africa elizibiza Alexander Dudula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo lokho kubangele ukuvalwa kwezitolo lokudilizwa kwemisika udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo ukususwe kuzo abantu bokuza abokuza lezizalwane zakwele South Africa bebelwisana ngamatshe izitina lokunye okulimazayo kwalimala abantu abaphose bafike ichumi lobanje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela isikhulumeli seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolo
siye saba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe
because they are not prepared to go back home so South Africans are shaken by this
kodwa ke sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezidingisela emsikeni yabo
nathi singakhona ukubisela asithi ukuthi siyabasaba mara siyabarespekta kodwa into abayenzayo kusokusenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni
kodwa ke izalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizimusi amancane hhaji abantu bokuza kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiya amabhizimusi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu esinye sezizalwane zakwele Mozambique esithengisa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa
phela kusho ukuthi la bantu laba sihula no abasikhule sibanikile isikhathi sokuthi sibahlonipha manje ikuhlonipha sifinish
bathele
lokuseleyo ne masinga zwani kuti sipakisana sonke la
yohlala kunje
akuzohlala kunje akuna umuntu ozodai
ungadaisi umuntu wonke umuntu
kodwa ngiqembu ledudulaleli licha phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni usikomitsho wamapolisa emhlubulweni Alexander uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngevike phelele umphathintambo ogatsha lwezamapolisa ukuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli izindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Lenox Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kulipicele uhulumende njengoba semazi uhle ngena ngesicathulo. Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa sinathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho ozabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba oprogressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kwinongasehlula ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF okhona okwamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele eleze politiki.
Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sifanda uthi njengentatheli ezindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi intatheli izindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo kungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi yi-state regulation of the media. So bekungumhlangano othi uqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonge ukuba kulungisiswe ukuba kuyiwa phambili buyini okungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathintambo oze kwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baladza uthi uhulumende uselungisa lumthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoti isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye leZMC njengogatsha lwezendaba sesabala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathintambo ozokukhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli izindaba we-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutsheketsa. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitsheketsa kasiphele. I-commission yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola i-commission le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi nganthwa sibambaneni maZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abanengi MECCC ekaChamisa. So uma siyaqala ngama party la ngenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison le iZANU-PF. Uma opposition party angene kuChamisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi lokho kuningi lokuza kubona apho siyababona bonke osibangilizwe but ibangilizwe sasemuthe endimeni le lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vela angeke ayiwini. So asiqaleni siwini khipheni iZANU-PF abantu abangene kusisi kaChani sasibona ukuthi kuhamba njani.
Salibonani, salibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi abantu abangafuni iZANU iphume abantu njengoba abafuna basebenzisa abantu ngabe ngani bahlangane babe imbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kahle esilizi iZANU kayiphume. Maluka lenza amaqembu amaningi liyenzani funa ukuthi iZANU ingaphumi ihlale ikhona embusweni.
Salibonani, salibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni kambe sho iZANU akulamuhla iloku ibusa namanje loku iphela angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukutshintsha igqoko isigqoko esitsha akabantu mabeke betshintshe iZANU beke bevotele iphathi mhlawumbe maybe singaphila ngcono kunje sosisemazweni amazweni wonke amazwe bakhala ngabantu bezimbabwe ezimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU abantu mabeke nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafunani leni iZANU kuyafana thina iZANU ayisenzela ukuthi asila president ezimbabwe ongcono ma ngavotela phela imthwakazi esike sibone sike sibe le president emvele obetshintshe yona iZANU. iZANU mayiphume sesikhadile ngayo sinyo ngeZANU noma singazi lutho kwakudala okunye kwenzakala iZANU mayiphume abantu beke bezamukela amanye amaphathi ngonyaka ozayo makuyiwe emafini abantu bekwazi bafunane hayi sesingale iZANU amboni kulo mntu lengqondo ongabe sabhizelwe kelandelana lezinyo ngayo le ZANU thina isenzeli lutho yonke into nje yenzakala emakhaya abantu kufanele bezenze izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayilali uncedo ngikuzana abantu ma icela ukuthi abantu beke bezama bekwazi ukuthi bafunane empilweni ngoba ayikho nje into abayifuna mangabe lo bevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini ezanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Hey, sanibonani, sanibonani, sanibonani ngosakazi bahle abahle abasitibe Studio 7. Hey, ukhulumayo uNkosinathi wakwa Dawa Plant ohlala ngihlale eBetrams. Hey, hayi kezwakala ngosakazi nami liyakubakhuluma abantu bevotela lo Shamisa. Eh, sivotela Shamisa ukutela abantu kodwa ke mina ngibuze ngithe ukuthi ngibuze kuwo lawo bonke abantu basindebeleni ngithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto abayihambela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kumbe kuzoba nini because angaze ngizela lo Shamisa khona lusinoma engabetawo ngaze ngimuzele mina ngingakho kodwa uzaza umuntu uthi ngibuchani yini wavula amehlo nayo into encane lokusalandela wamakhehla kushona incindezele ibona iphuma yini ungatshintsha ukutshintsha indlela ma ubona ngathi into azihamba hayi uhamba mina ngithi khohlanga amajoni khohlanga amajoni basifikile abantu basesindebeleni sesisumele ihistory besingayazi esindebeleni sesiyifunde manje siyazi indaba yokuground ayizange siyibone sifunde zange siyibone sifihlele konke sesiyibona manje ngomqondi thina sithi ngiyani kumthakazi yena kumthakazi MRP khona ya noma kutheni kufanele siye noma kutheni noma besixosha la lati sasibaxosha mashona sasibaxosha la lesixosha khona kodwa ngingena ku MRP thakazi khona kwemiqiniso straight njalo ngumuntu omncane osilato sibona besidonga asifuni makhehla thina la azokubulala thina sifuna abantu abancane manje laba badala abazorojwa ngumumbu kwelilela khohlwa nabo badala vele ekhaya kuzobatshela bazokutshela ngokuthi bona bayaunanabanetharo lapa thina sifuna umumbu sifuna impumelelo intuthuko sesitshintshile manje new generation old generation iphelile old generation vula amehlo mntu esindebeleni noma ukuphi vula amehlo nangakho ngeza kusiza ngochamisa kusiza for nabo abantu behlulekile vele ekuqaleni so ishona ishona sikhohle asikhohle sikhokhala kwazo into nenyoka yinyoka ngeke kutshintshelwa never so khohlwa mfowethu yona uzitshele ukuthi ulalitshana eyochamisa eyogqoka isipizi yini eyochana fog of
njani indawo hayi siyamangala masekuludlakile kuludla kodwa iqiniso akula muntu ongabazwayo phela umnangagwa endlebeni zabantu emehlweni abantu woke umuntu elaleli kuyibo abaphehla udlakile wonke umuntu ungithemba akula muntu ongakwaziyo akula muntu ongayaziyo amazwi kamnangagwa kuyenga kuyibo abakhuluma beqeda lapho bethatha abantwana abancane amayuthi bebathengela utshwala bebathengela imbanje bebathengela ama-drugs bethi bayehlasela ama-opposite party abantu abaphehla udlakile elizweni lala ababulala abantu vele bayazi mnangagwa lochiwenga iqiniso lihle yibo abantu abaphehla udlakela ngoba akulapho bazothi sebejika kuto kunywa kanye everyday kuhlala kuhlaselwa abantu ekhaya lapho abantu babulawa suku zonke ekhaya aso bantu okungathiwa kona bakhuza udlakela bona bekhuluma suku zonke emehlweni abo umnangagwa vele kakuso president vele akula president ongcole njenga izandla zikamnangagwa zigcwele igazi yikho nje ubona kungela nto azafayize right kanti vele uzoyenzani khohlakele umnangagwa sikhohlakala idumane vele uba upresident kakumfiki khona nje ngendlela adali ngakhona ngendlela angafundanga ngakhona uzisa ubuhlungu kungafundi kwakhe kuze ubuhlungu ngako angeke kube ngupresident baningi abantu abafundileyo lapho abangayenza ngcono oro bethatha umntwana omncane ukugqesevile bafake ehlanywe zikamangapho engayenza ngcono than ikhehla lesiligi
salibonani sanibonani salibonani hlobo salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli be-studio 7 obingelelayo ngu-amrosi umntaka maphosa laphana e-crossroad kobhanko enduneni lwenduna hawu siza ubuhlungu kambe ngobaba ugawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa nabantu bakuba ababulawayo yonke into embi enziwa izane uyayiphika uyayibusisa izane ekwenzeni okubi kangaka izwe lifile limabheketwana libonakalo linjani kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwana hawu namhlanje uyaphika ukuthi umanangako befanele ayefike etsholotsho usesithi bekuza uvice president uvice president yomele abe labantu abayi 3 hawu kayifizana sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle mthwakazi omuhle hawu nibe bahle nivoteni kahle nivoteni kahle nivoteni kahle sivoteni kahle bakithi kuphuma indlala ekhaya makuphumizana uphela kufana nokuthi kuphunya kuphuma indlala ekhaya kufana nomuntu ochithe isitsha lesi sinokudla okubabayo wabaka ukudla okumnandi kakhulu siyabonga bakithi nami ngiyaguguquzela ngilapha eJohannesburg eGoli eSandton ukuthi abantu bakithi kabavote kahle bevote iqembele zabheka isizwe ukuthi simi kahle njalo abantwana bethu bayahluphekezwe ndasegoli
studio 7 engiyalibingelela lonke abasebenzela ku studio 7 notungamele ngomo okhuluma yolemse hayi ngibonga abantu basetsholoji abantu basetsholoji ngiyababonga abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela besitshenisele ukuthi hayi sithi sakwatile ngalokho akwenzayo ngombhuqazo lo wawenzayo awungeke uthi nanobhova lukulume lukulume lusuke lapho luvulale inyamazana phezane lomuzi wakho usuke lapho uthi uyayadla inyamazana leyo iyakubulala ngoba layile poison umnangagwa ngubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotshwe yeye njengogawule lolamanga kangaka gawule kati yini unamanga kati e unamanga gawule kuyamkhulumela umnangagwa wakho ngoba usafuna nje imali leyo yohola kuzana lobukhulume kakasa nje azwakalela ukuthi hayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano kodwa ke njokane kukhipha kulesi situlo gawule uzazibhathika agcwala umoya uzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-1 imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofundofa ma usidla imali kandofa obe kwazi ukuthi udla isikweleto eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami
salibonani bantu bakastudio 7 labalaleli baka studio 7 bonke bakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lati ke eke fundo yama audio yethu hawu kanti thina lokho sesilela emuva ukuthi ama audio kunje. kanjani wena laba abantu wena laba othaba ka chamisa CCC ama odaba ufunda ukuphela yiwo ukuphela bakhulunywa ngawo CCC kombela studio 7 le ka chamisa le agcina ngasakwazi
lawo bekungamazwe enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha eleUkraine ukuze lilwisane leRussia. Kungakaqali impi yeRussia leUkraine, eleBhilitane lapha eleUkraine imota zohlobo lwamatank eziyinkulungwane ezimbili, 2000, njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha, 1615. Kulembiko ethi izikhali ezaphiwa ile Ukraine ngele Bhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arietha ngokuthi bona balobungane leUkraine ngebalobungane leRussia. Siyabona abakuNATO lamanye amazwe ademocratic ayasola linto eyenziwe iRussia. Then kusokhangela amazwe anjengaboZimbabwe, South Africa, lamanye amazwe okwaba lama-liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union kwakuyiRussia, kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiyipart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengayeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa kusuke kungathiwa kuyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona bakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ovela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphela ama-country ze-NATO bona hayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu. Ungakhayela i-European Union, i-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenza e-Ukraine, bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe lesa Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa eleZimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-minister of information yakhipha umlayezelo ethi ama-student asa-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program. Ngakho kayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithe sesibona impi seqalile kube lokuthula vele, akuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.